sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Evans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-29 kwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
bakhona abantu abathole amavoti abo e-Woodville, bona bengabantu be-Sostown. Omunye wathola ibizo lakhe emazowe, yena engumuntu wakobulawayo.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti khona umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukwethula ilanga lokuvota lamuhla.
Wakayela omama uNzenza labo minister Mona bonke bacina limitations for one constituency, so ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungapi.
Ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni na, ngoba uluhlu lwabavoti lumanikiniki.
Ngisekhosmo City, laba bantu bebekhamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha, abantu babadlela imisebenzi.
Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhoda ngamafikitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe abangela amaphepha okuhlala okusemthethweni ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 enhlangula engakafiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abantu laba bagoqela amalunga edale lephalamende labake bancintisa abafana lomsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Welshman Ncube lonkosikazi Nicola Watson. Ikhomishini yezokhetho ye-ZEC ivule ugwalo loluhlu lwabavoti ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu ukuze uZulu ahlole loluluhlu ukwenzela ukuthi nxa kulamaphutha alungisiswe. Iningi lithole amabizo engekho kumbe esuswe lapho abahlala khona asiwa kwezinye izabelo zelizwe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi bathole amabizo engekho, ukanti ke okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona. Kusithi ukuthi abantu abaningi akusozi benelise ukuvota, njalo bengaze bekwanise ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula, ngoba kuyabe sithi ukuthi kumele behambe umango. Bakhona abantu abathole amavoti abo e-Woodville, bona bengabantu be-Sostown. Omunye wathole ibizo lakhe emazowe, yena engumuntu wakobulawayo. Omunye wathola ibizo lakhe eMathi South, yena engumuntu wakobulawayo. Kusithi ukuthi umuntu lo nxa engavota kuthi ukuthi ngelanga levoti sokumele agade amabhasi esiya khona le emazowe eMashwesi, kumbe siya le khona le duzande Plum Tree eMathi South esiya vota. I-ZEC isilahla abantu abaningi, lokho sikubona kuyindlela eyokuriga irigela uMnangagwa lokuthi khona kube lengxabano indaba zokhetho. UMnangagwa azathiyena ukuthi hayi, sesibhana ama elections for 7 years. Lokho esukwenzwa yizanu PS ubona kuyikuqila, ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshwe ezindaweni zabo lapho abahlala khona. I-polling station imele ibe labantu abayi-1,000, kodwa nanzelela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yi-ZEC namhlanje ilabantu abalutshwane. Kulama voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi-400, enye ilama-600, abantu abakwananga. Kusithi kwenzwa lokho ngabongo, ngoba kumele kube le ndlela yokuhlela ama polling station ebulenjini. I polling station imele ihlelwe ibe le 1000 i software esithunywe we software SQN ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela ikwenza ukuthi izek i polling station ingabili abantu abangaphansi kwenani le 1000. Lokho sokwenza izek iyona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu kusithi ukuthi abantu abasoze bethole ukhetho olukhululekileyo. Lokhu ikuhlukuluza abantu beZimbabwe. Sibona ukuthi umnanga kufuna ukutaqila abantu kube yinto vele ebangwayo kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladli, ukhetho oluphucukileyo, ukhetho olungelasimenemene.
Manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise?
Sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba lesi iphatha njani, ngoba indaba le ihlitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho njengoba engafuna ukhetho. Siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandleni ebaletha edolobheni. Sesilokucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll ibona labo abantu bemaphandleni, bona abavele behlale emadolobheni, lokucabangela ukuthi bengabe belahliwe. So lokho kudinga ukuthi wonke umuntu owe-Citizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona. Sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma le-ZEC kumbe abezanu-PF yehlule, kodwa omunye wabakhokheli be-ZEC umnumzana uTloyile Silayigwana wethule umbiko ngolwesihlanu esithi ezinye indawo zokuhlola amabizo zizaphuza ukuvulwa okuzabangela ukuthi lolu hlelo lwengezelelwe ngelanga elilodwa kulezo ndawo ezizaphuza ukuvulwa. Lokhe sokudaba olufanayo abanye bathi ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni ngoba uluhlu lwabavoti oluvuliweyo lumanikiniki. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora wahambisa udaba lohlelo lwe-delimitation emthethwandaba esithi kumele lolu hlelo luqutshwe kakutsha ukhetho lumiswe okwakathesi. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kulakwashe Munsaka ozancintisa eBhinga North efuna ukuba lilunga ledale lephalamende. Saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso webandla lezanu PF uhamba njani khona le eBhinga.
I-delimitation ikhangela ama-boundaries ngemva kokubona ama-numbers ababewafuna phe every ward. So babe sebekhangela ukuthi bequme ngaphi kwenzela ukuthi i-ward ikwane lawo ma-number. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-ward. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ibe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Lokuthiyeneyo kubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ncintisa ukhona usutshintshiwe suza kwansi ukuthi ukonteste ukwenye iwadi engasiyoleyo kade uyikhangelele, ngoba i-delimitation ithe iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungalikhangeleli. So lokho asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kusho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulama minister lawo futhi afethwa i-delimitation yangeniswa semconstituency emabili amaminista ngakeloba bosimangaliso Ndlovu abasakontestanga ngoba bafambaniswa labo baba uphuthi ngakhangela omama uNzenza labo minister Mona bonke bacina i-delimitation sebefake ku-one constituency babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungapi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye commission sina bengavumelani lalo?
Thina angifuni ukuliqambela amanga baba Gandhi. Thina uhlelo lwe-delimitation ngabe eBhinga lusihambelanga ngendlela efaneleyo. Ngizwa abanye bayangithaba ukuthi liwahambele kuhle kodwa thina alusihambelanga ngendaba efanileyo ibhinga baba inkulu kakhulu ukhangele njalo ama-population ethu ungakhangela kumbe usuka lapho uqala khona eyami constituency ibhinga north ifika lapho ephethela khona yi-284 kilometers ongaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru lokho uku-one constituency inkulu kakhulu okumangalisayo okokuthi sisikhayela ukuthi kumbe ingaqunywa ibhinga south layo iphose ifike kuma-figures onalawo incane nje kancane kule bhinga north kodwa la inkulu so sibe sikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa kodwa asikhangeleli ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango sikhangela abantu abarejistile ukuvota ibhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abarejiste ukuvota ngomthetho wezeki ukuthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 23,000 yikho ukuthi abantu beyenelisa ukuba yi-constituency so thina njengebhinga lingakukhayelisisa sibe silama-constituency akwana amathathu egcekeni kodwa kwadecide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye amawadi ethu engezelela elupane ngale ubana ilupane ingafi okuyinto edanise sibili abantu bebhinga ukubana yindaba singatholanga lathi ama-constituency amathathu eleyo delimitation icine isibona amanye amawadi ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo amawadi ngoba thina iwadi yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituency iwadi A1 so yinto sibili esihluphayo lokho sesikhangelela ukubana lathi njengabantu bebhinga bo sithole ama-constituency amathathu wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocate kwesinye isikhathi based on ama-constituents ungakhangela even i-CDF banika ama-MPs thina sebelokhu silama-constituents amabili thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu esebhinga
lo-ke ngumnumzana kudakashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezanu-PF njalo ezancintisa ebhinga north efuna ukumela lesi sigaba edalele ephalamende
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Abenhlanganiso eziququzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa seziqalise ukubhoda ngamafekitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 Nhlangula engakafiki Abantu laba bahamba bengamaqhuku behlabela ingoma ezigcothoza abokuza Ngolwesine bebese Cosmos City. Sixoxele sizalani seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Muzobanzi izikhali.
Ngise Cosmos City. Labo bantu bebehamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu babadlela imisebenzi kungakho nje begcwele lapha e-car center emafemini behamba bengenela abantu mina ngise Cosmos City ngisebenzela emafemini e-car center
manje bebelodlakela yini abantu laba njalo njengezizalwane zeZimbabwe akulichiyanga lilo kwesaba ikakhulu likhangelele lakusasa
sisele silokwesaba kakhulu ngoba into eyenzakalayo laba bantu basingenela emafemini okuwukuthi emafemini lapha kulapha esisebenza khona so kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba asikwazi ukuthi ekugcineni kuzagcina kuyiwuphi umumo kumbe kuzagcina kusenzakalani ngoba laba bantu basola abantu bangaphandle ngoba abalawo amaphepha njalo babathathela imisebenzi lapha eSouth Africa so yikho kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba le into isiyibona ukuthi ekugcineni izagcina isinikeza iproblem yokuthi sigcine sesithola ukulimala
manje njengezizalwane zeZimbabwe nxa likhangele khona lokho okwenzakalayo lilesifiso yini sokuphenduka ekhaya kumbe lizabhekana labo lobo bunzima
kunobunzima kakhulu ukubuyela emakhaya ngoba isimo esibhekane naso emakhaya sibi akuna msebenzi emakhaya eZimbabwe njalo sikubona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawusekhaya abantwana bazabe befuna ukudla bazabe bedinga ukuthi nabo bebe nempahla zokugqoka kepha ekhaya ngale akukho konke esingakwenza masingabe sibuyela emakhaya ekwenzakalayo ukuthi sizogcina sesithwele nzima futhi kungekho esikwenzayo so isifiso sokubuyela emakhaya hayi asilaso sifisa ukuthi angabe siyahlala nje lapha kahle sincane ukuncengisa abantu imuli zethu ngempilo ngoba masingaye emakhaya kunzima ukuthi siphile emakhaya.
Lo ke ngumnumzana Muzobanzi Zikhali, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yakwele Melika ethiwa Fitch Solutions yenze ucwaningo oluveze ukuba ibandla leZanu PF lizanqoba kukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela kwele Malawi ngolwesithathu okwamalanga amathathu kuhambo olujonge ukuthuthukisa ubudlelwano bamazwe womabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjani nabalandeli nabalaleli bonke. Siyamina yaphila likhulisha mlalazi Dumane. Ngizwa ubuhlungu ngezekhe engahloniphi isizwe sikamthwakazi noma isizwe saseZimbabwe uZulu wonke jikelele. Kambe uma ezothatha ama-distance ukuthi abantu bevotela katshana ibeyikhiphi ilanga njalo lokuthi bona bebezojheka malokuzela amagama abo iqedinga. So abantu begibele ngemali izalukazi gibele ngezigade ngemali suka lapho ezigada esuka khona abaye bahamba amanyawo khomba ukungahloniphi abantu lokubantu. Maswabi kakhulu ngayo le ndoda yezekhi le. So khomba ukuthi into ezenzayo ayinanhlonipho ngaba ngoZulu.
Yebo yebo Studio 7 yanyalibengelela lonke bantu ngemuzi hheyi ezama ndoda zivoyo lawo kuthiwa yini thina siyiza Hey, akule butotu hoda akeli sitheleleni uchamisa kabo phama bhurugwe izano veli ibhokile ithengisa abantu ama youth la ngama $5 labadala manje hayi ama youth la hala ngqondo la lapha nje njengeyi ward 8 yona ngokwa izithone ibhizi bephiwa abadala labancane ama $5 kodwa wasezelana nalo mntwana kuthiwa unkazana uthi unolwazi lo umntwana omncane nje kodwa wawemsebenzela naye uye wakhe izindlu zakhe bona batholeni umama kolivukeni atiti epiwa $5 leso kuzonke aba bachamisa bopha amabhrugwe izake ibhokile nelokuzeni yayelwe bona lawa mama awathathi isinyuzi laba hayi ngalobutsotsi
basakazi abalaleli vuka njani linjani mthokazi wonke hayi siyabonga inyuzi Masenga lo okhuluma ngilapha ngisegoli hayi siyabonga inyuzi sibonga nje lembono yabantu baqinisile lawa bathi ufanele i-audio ibe mfitshane umuntu singarekhodi kodokude kakhulu 30 to 45 seconds kuyabe sekuzwakile ezilokezi umuntu uhlala phezu kodaba ngicabanga ukuthi kubalulekile konke yonto ukulandela ukuze singene sibe baningi njalo kulo bhuti lo omunye ohleze senza uhlelo lokuvikelela uhlelo lwakhe lukhona ngale sasingena lathi laphana ngingazi ahamba echeka kumbe sisekhona ngesinge-Friday ngomgqibelo ngabo-2 emini lohlelo lwe-diaspora ukuvingelelana khaphana ngingene laphana download i-app yakhona i-radio garden laphana ngangene kule app ukuthiwa i-radio garden download i-app yakhona Radio Zimbabwe. I like the page lakhona ku-Facebook laphana. Thatha inamba zakhona zabe ubatshela ngayo ukuthi bemlalele. Abeyenza kumsangano wakhe lapha. Bona ngani laphana uRai. Ayeke ngapho lokho sezela into ezenzo zobuntwana lapha. Lapha sikhangelele umuntu oza kukhomenta ngokukhulunywa maqondana lokukhulunywa enyuzini. Labakhuthaza abantu ukuthi uhambe kuyevota silungisilizwe. Ngapho lokho sezela ubuntwana lapha into zozuzu. Esenzela into zokudlala emdala. Angazi ukuthi wagcina ku-credit bani lo mjida lo. Azi kasihloniphi kahlekazi. Kade ngihlala ngizwe lento yakhe le. Umdalo ke balibala inkomo siyani engile sikuba sangikubo kwale esifakele sezelile ukuzeni esifakele ukuchisa nje lezingelangqondo.
Salibonani balaleli nabasakazi baka Studio 7. Eish mina nginokudana kakhulu ngendaba yeza. Izanu nje kodwa kukhona yakuyacabangela khona abantu beZimbabwe nje impela. Abantwana nje beZimbabwe yabacabangela okuyi-1. Obona lapha lamaplazi ayi-21. Manje bona kathesi bathenga ama-helicopter.
ama helicopters isimo sasekhaya sinjani ngawani uyemuzu Anglo Nisibanda esekutshela ukuthi sajayela ukusola yini ofuze sincome oro sibuke ngama helicopter abo bona bezazigibela sizapha sayigibela thini sizihlalele enkaya lapho emkusweni asilala masimo bona bale 21 abantu ababo bahamba phezulu emoyeni thina sikambe magodini nalawa ngalungiswanga emgwaqo esibhedlela kulamithi ungubaba mpelo lengqondo ungathenga ama helicopter sisho nje ukuthi ungubaba ekhaya ungayithenga mpela uthenga imoto BMW or Mercedes Benz abantwana bengela school fees abantu ukudla kungekho ekhaya uyabonga ubaba onjani kuyini kwabofuze sikungqondo bona abantu bake bakhona bake basicabangela khona nje singabantwana bezimbabwe ukhona nje okuyi 1 ayi ngangaze ngubone mina ayi amaplazi bathatha bazinikana bodwa bathi lokhu nje okunyonga amaplazi nyana bafaka wona amaovedi asidayisela futhi ngenkomo amaplazi ayedayiswa la ngenkomo awulanto abazayenzela abantu besezimbabwe lapho hayi bandla nje ofuze nje siyelivotela awuthi sonke nje singamazimbabwe
Studio 7 salibonani linjani hayi thina siyabhulwa lapha ezimbabwe ngithanda ukulethwa mumbono yabona izanu ngabantu abangamakhrukhu abalesimenemene manje kunohlelo lolu abantu abase-South Africa asebephelwe ngama-permit nabangenama-passport athi yona ifuna ukubanceda abantu abananzelele khonapho ukuthi lapho azariga khona umnangagwa izanu lapho ezariga khona kubona labo bantu ngoba naye ifuna ukubancedisa ngezinto ukungena lezikolo sokumele babe lamaphepha abavota khona bevotela izanu ngoba yindlela engiyibonayo mina abananzelele khonapho abantu bananzelele sibili ngoba kathezi ukuthawula ama-registration ayitholakali i-voters roll kodwa bona bathi bona umsebenzi uhamba kule akula nto abayivumayo laba bantu labo ngamamenemene abantu abacorrupt ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika udaba lwesivumelwano sokukhweza isikweleti sikahulumende welemelika okuthiwa yi-debt ceiling sokuze kwavunyelwana ngamalunga amabandla omabili asedale awama-Republicans lama-Democrats kodwa kubikwa kulamanye amalunga amabandla omabili alokho engakavumelani lokusesivumelwano lesi akumelanga ukuthi kufike ngolwesithathu kungela sivumelwano okungathiya ilizwe lemelika lisenkingeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Del Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele i-debt ceiling kuyabe kuhamba njani
so okwenzakalayo khona manje ukuthi izikwelede ze-America sezifikile kulelo zinga and therefore uma kuyukuthi kumele baqhubeke bakwazi ukuthi bakwelede izimali kumele uhulumende abavumele so at the moment sike sakubona lokhu kusenzakala ngesikhathi sika-Obama lapho ama-Republicans ade controller khona i-House of Representatives bekwenza besala ukuthi bakhuphule izinga lesikweleti lezo okwenza ukuthi umkhonomi we-America i-government ihluleke ukubhadala izikwelete zayo and then lokho kuyinto embi kakhulu ngoba kuya-affecta i-stock market kuya-affecta umkhonomi wonke kuya-affecta labasebenzi njalo ngoba amakhampani amaningi agcina eluza and then le value ama-American securities iyayehla esingathi ama-bonds ama-security bonds ayaluza i-value and then umnotho omningi uyalahleka so u-Biden njengomongameli uthi yena akumelanga ukuthi kufike kuleso stage ngoba all along vele i-debt ceiling kusukela ekuqaleni ibilokhu ikhutshulwa ngoba izikwelete eziyabe sezivele sezisetshenzisiwe so akazwisisi ukuthi why all of a sudden sokumele ukuthi i-America ihluleke ukubhadala izikwelete zayo
abanye njalo ngabathi njengoba kuthiwa amazwe aphansi kwenhlanganiso le okuthiwa kuthiwa iBRICS efuna ukuthi kungasetshenziswa idola leMelika. Ubona ungani kungagcina kubangela na ukuthi idola leMelika liphele amandla njalo lingasetshenziswa umhlaba wonke jikelele njengalokho kade kusenzakala.
Mina ngokubona kwami amalungu afana labo BRICS lawa ama reasons abo ungafuna ukusebenzisa idola ngokubona kwami ukuthi idola liqine kakhulu ivalue yalo mawuli compare lama currencies abo abawasebenzisayo bona ngathi njenge South Africa yimember e BRICS uzobona ukuthi irand mawuli khangela seliwile compared to idola. So obviously mangu ukuthi bayehluleke ukuthi bakhuphule ama currencies abo ukuthi akwanisi ukwenza nale dola bazo choose khona lokhu ukuthi ngabe kusetshenziswa a different currency. Kodwa mina ngokubona kwami idola ukucina kwalo umhlaba wonke jikelele akusinto elula ukuthi bangaphomba ukuthi abavuke nje bethi asisebenzisi idola ngoba kuzo affect ama currency abo even more njenge rand khona manje selikhangelele ukuthi lebamba i 20 rand to idola elinye. So you can imagine mabe ngathi asisafuna ukusebenzisa ama US dollars plus futhi mawukhangele amazwe amaningi aboleka izimali ku World Bank la ku IMF and izimali lezo kumele bazibhadale i interest lokubhadala back izimali lezo kumele bakwenze ngama US dollars.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Virginia ngapha kweMelika. Ezothileyo kaAmanda Black isidubela uhlelo lolamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. ubungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota kungaba sekuphuma egcekeni na. Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhodabhoda ngamafekitali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.